umnyanga omgcwele bantu ngiyamangalika. Othe omama emakhaya kuleli nyanga bathi umfutho uyaphekama, bahlutshwe ukudinga imali, bahlutshwe ukudinga khona ukudla, bahlutshwe ukuthi ukuhamba abantwana ezikolo. Okubangela ukuthi omama abaningi basuka bayedinga izimali egangeni ekugebheni. Uma echiya abantwana bodwa ngekhaya, abantwana abangamankazane kube sekusuba khona ufice sebezithwala bekaninyana. Ngoba isikhathi esiningi umama esegangeni zama ukudinga imali, ngoba egangeni kulapho uthola ukuyala khona yona i-forex. Nxa bedobhile bathengisa ngerandi ukuthi bazethenga ukudla, babhadalele labantwana ezikolo, bathenge namanzi. Amanzi ayathengwa inqola yenza 8 rand, ngoba lasesathatha khona amanzi abantu bayahamba 5 kilometers ukuya 5 kilometers ukuze ethwele ona umama. Eqeda lapha edinga inkuni, inkuni azisekho phela bezidinga atshana, kusuka kube nzima. Omama agcwele umsudla omfuneni.
Ngamanye amazwi uthi omama bemaphandleni bathwele nzima kakhulu ukwedlula omama abahlala edolobheni.
Ngicabanga njalo njengomama usezisemakhaya, nxa ngithi ngikhangele omama bemakhaya.
Bangancediswa njani omama bemaphandleni? Yiluphi uncedo ongathi bayaludinga?
Omama bemakhaya badinga ukuphathiswa ngemisebenzi. Asithi la maprojekthi alethwayo ezigadabeni kumbe kuyalungilungisa umgwaqo kumbe kwenziwani, kuqhatshwe omama khonaba basebenze emagidaneni bencedisa abantwababo. Ngoba omama balandela lapho abazama khona ukudinga imali egangeni, sibilile sibili lapho umama alala khona, lapha adla khona, lapho abathatha khona amangithi bageye. Lawo uyabona ukuthi asiwo msebenzi ofanele umuntu ongumama. Umuntu ongumama kumele ahlale ehlanzekile, athole ukuphumula.